isendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngomvulo ebuseni siku 2 kuMpandula 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelwe lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks.
Amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzo kwalo, kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize. Kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe, bakwazi ukuthi bazilwele masekufanele ukuthi bazilwele.
Kulandela umhlangano omkhulu werally yebandla le-MDC eGenview eHarare izolo, ibandla leli lithi selile dlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa esanda ukuvimba lokho.
Njengalokhu kwayesizwa khona ngupresident uTsvangirai ukhulumile wasithi, mina ngifuna ukuzwa kini nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi lokho siwayenza yini? Abantu basebesithi yebo funa ukuthi usiwayenza.
Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks. Isigodlo seZimbabwe kulelo lizwe sethule umbiko sisola lokho, kanye njalo lohulumende weSouth Africa laye uyakusola. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Vusumuzi Sibanda, isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum khona le eSouth Africa.
Kukhulu kakhulu okuzayo. Njengoba nje besikhuluma ngokuthi kuqale eGibbs Town, nje manje sokuseJulius. EGibbs Town imbiko esiyitholayo abane sebeshonile. Kushiswa amabhilidi la kuhlala khona abantu, kuthathwa iy'mpahla zabo. Kusuke lapho ke manje njengoba sikhuluma sithi sebeqalile eJulius, uqalile nje manje abantu bathathelwa iy'mpahla bayashaywa. Kanti-ke akuzona kuphela izindawo lapho kwenzakala konke lokho. Ma usiya leko N2 suka e-Eastern Cape, kunama roadblock. Abantu ngayona amapolisa abamisa imoto ama-truck befuna ukubuza ukuthi abantu laba abashayela lezi moto ngabakephi. Kanti kunama-truck ashisiwe ukuthi ku-N3 eyishiswe nje nokuthi ibishayelwa ngu-driver wala e-South Africa, okhomba khona sobala ukuthi cha, okunye nje ukulwisana namankampani awama-truck abacabanga ukuthi mhlawumbe aqhasha abantu ukusuka ngaphandle. Ngakho isimo sibi impela. Akusiyo nto esingathi singadlala siyaxwayisa, sibili ukuthi hayi abantu kabaqaphele ekuseni vele bangaphumi, ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ayikho into ayikhulumayo. Kufanele ukuthi uhulumeni lo osebenzisana namazwe angaphandle obizwa ngedekho, ilungu likahulumeni ledekho, bekufanele ukuthi lihlangane nabameli bamanye amazwe ngolwesihlanu, kodwa umhlangano lo kwazange wenzakale. Okusobala ukuthi uhulumeni weSouth Africa akanayo injongo mpela yokuthi alungisise lolu daba, bafuna nje ukuthi abantu bahlaselwe. Alexander, umgwaqo obizwa ngo-London Street, omunye umgwaqo omkhulu uvaliwe nje.
Kodwa le minye imbiko-ke ethi sebexolelene.
Okwenzakalayo ukuthi lo mbiko lo esiwutholileyo ngumbiko ophekwe kuhlanganisa ongqongqoshe, ngicabanga ukuthi ulokhu njana amapolisa nokuthiwa i-intelligence. Asina siqiniseko esihlehle kahlehle sitheni esokuthi lo mbiko kunento ethile nje oyishoyo, ngoba okokuqala balinde kwaze kwaba yilesikhathi esokuthi isikhathi sokugcina impela ukuthi bakhiphe lowo mbiko. Njalo bese besithi labo abe-ATDF yona leyi All Truck Drivers Forum Foundation abathi bona cha sebevumelene ukuthi kakukhunyiswa nomlotha. Siyazi kahle ukuthi kudala izinto mazenzakala, lokhu bakwenzela ukuthi masokushisa iy'moto bathi ayisithi esikwenzileyo lokho. ngoba yibo kanye impela abaphansi ngoba silokhu nathi sikhipha imbiko ukuthi kanti uhulumeni kungenxa yani engabophi bona laba bantu be-ATDF ngoba bayi-union laba bantu lapho ngoba yibo abanabantu abahamba beshisa imoto xolelene kodwa baqamba amanga badlala ngengqondo yabantu impela lapho
okuqakathekileyo ukuthi abantu behlale ezindlini ukumbe nje ngumnyama ongelampisi
cha asicabangi nakancane nakancane ukuthi ngumnyama ongelampisi into yenzakala impela ukuthi sithi thina abantu kabahlale ezindlini kodwa nakho ezindlini siyaxwayisa futhi ukuthi makuyindawo ukuthi abantu bayazi ukuthi babuye endaweni zangaphandle ngabangahlali nje njalo bengekho baningi bahlale ezindlini ngoba bangashela lapha ezindlini bangqonqe kungaba into enhle ukuthi abantu babe namaqembu abasebenza ngawo babe nabantu abangabacipha ababekayo ukuthi babe bebabhekela ukuthi umumo ominjani endaweni ezithile ezistrategic ukuthi bathole information kanti futhi siyaxwayisa kakhulu ukuthi ngababe ngamaqembu amakhulu ngoba sinesiqiniseko sokuthi njengoba kwenzakala e-Egypt amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzakalo kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize so make baningi kungcono nabangazama ukuthi balwe bake bathi ukuzivikela ngoba sibone phela ukuthi amaqembu abantu abazobezela zobumaningi kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele masokufanele ukuthi bazilwele
Lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum sixoxelaye ese-South Africa asenelisanga ukukhuluma lo hulumende we-South Africa ngalolu daba. Ulandela umhlangano omkhulu we-MDC owe-rally e-Glenview Izoro e-Harare, ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapholisa isanda ukuvimba lokhu. Umnumzana Thamsa Ngxahadebe ukansela we-Tsivarasekwa okuleli bandla njalo bekulo umhlangano uthi umkhokheli we-MDC umnumzana Nesentshamisa unike abantu idlabuzane elikhulu lokwenza lokhu. Njalo basaqanda amacebo awukuthi baza kuqhuba njani
abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo utshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje laye ugijime wahamba wagijima labantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavinkilini ama-shops ase-Glenview 3 uhambe ngenyawo ephambi kwabo abantu bemlandela begcwele i-street sonke besuka khonapho waseziyagadela izimota zakhe sesihamba i-Glenview 3 shopping center
ube kwenzelani kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kutsho ukuthi bandla lakhe lingakwenza phambili
upresident njengalokho kwaye sinzwa khona ngupresident uTsvangirai ukhulumile wasesithi mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sikufuna ukuwayenza lithi lokho siwayenza yini abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi siwayenze wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siwuqalise nini wasesithi basiwuqaliseni even namhlanje lokhu kubanye upresident ukuthi lintshengisani ke ngigijima ngihamba lani yesibona ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela kuthe yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo kodwa amademo kamanga ngoba siza kulokho siyayenza amademo la anti uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhuluma ukuthi singahambisa iZimbabwe njani phambili
bathini ngodlakela olungaba khona la ngokuvinjwa ngamapholisa
abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezanu PF izama ngesikhathi ngendlela zonke ukuthi icindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo kodwa bathi bona kabasozi bame bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akaba lalanga kakuhle eZimbabwe.
Nxa ukhuluma nabantu kuwadi yakho, bathini ngesimo somnotho welizwe, baphila njani?
Abantu bayakhala kakhulu lapho esihlala kuzo. Irenti zendlu lapho abahlala kuzo sezikhwele kakhulu ngoba uthola abantu sebecharge ama 20, 30 US ku one room. isimo leso esithengisa thina singatholi ama US dollar kunzima kubo. Ungakhangela ama bus fares okuya emsebenzini ukuya lokuphenduka sedula kakhulu, ozupho laba abakhona uthatha isikhathi eside abantu bezina sebeswelakala sebeswela imisebenzi ngoba sebeqotshwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi abakasafiki emsebenzini yabo.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansela weTsivarasekwa eHarare, okubandla leMDC. Sixoxelaye ekhona le esigodlweni. Odokotela bathi bazaqhubekela phambili nesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa izibhedlela. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku prevailing interbank rate. So besikhuluma nabo ngeviki ezidlulileyo, kodwa asisazwa namanga kahle ngoba yena uhulumende wayese ofisi kwi-superintendent office ayikwani mayena leyo ukuthi silokhu sihambe emsebenzini, sile-transport, silokudla, silabantwana. Sile health yethu, so sicabanga ukuthi akukwani ukuthi siye silokhu sihambe emsebenzini.
Kutho ukuthi kathese sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar. Imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezelele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezelele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is 10 nangaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngedokotela so politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yibo abasikhokhela.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe lencane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nijo, sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyele emsebenzini. So in short, asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals, impilo, UBH, iParenyathwa, iHarare Hospital, leSitumbuka. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level la kuma provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka 3.
Lo ngumnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni yezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjini leZBC News Online lithi umfundisi wenkonzo yesiKristu e-Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries umnumzana Walter Makaya uthi akusoqiniso ukuthi wadwengula abesifazana, uthi uzithulele zwi ngoba ekwazi ukuthi umsulwa njalo amapholisa asadingisisa ngalolu daba. Uthi abemethesa la macala bafuna imali kuphela, njalo yena uthezi ekhuleka enkonzweni yakhe ngakho kanasikhathi sokuhlukuluza abesifazana. Uthi uthemba amalungelo akhe azahlonitshwa kulolu daba. Ukhulumende ukuthi ugatsha olubona amafutha ezimoto okuhambisa olwezeba luthi intengo yamafutha la yehlile kusukisela namuhla, kodwa iningi lithi isilinganiso sincinyane kakhulu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yakhohlwe uzibika ngumpakazitha yakorona abantu besouth africa uzibadidi ikuthi kudingakala ukuthi abayizethekeli abaselizweleni ngasola bazehlise, kodwa nxa bebisela umlilo ufana lokuthi usuthela iphetroli wathela amazi phezulu. Yena lo ukade ememezele konke kuthanga, umemezele kusukisela iviki yonke leyo sibhalile sizama ukukhuza ukuthi kayekeli ukusebenzisa isindebele nasomntwana isindebele ntoni. Esabo kunxusa abantu besindebele ukuthi babancedise ekugangeni kunjalo emzini womuntu vele akoze kokwaliwa ukuzehlisa ukuzaphephe. Ngiyabonga.
Nelami igama ngu-Adolf Shaba. NjengamaZimbabweni kufanele nathi sibone ukuthi izwe lethu liyalunga, sifose isimo silunga, njalo singeke silokhu sivuma abadala bongomnankagwa laba sebaphelele ngumphako belokhu besasidicayidele kusasa lethu, kusasa lethu sisezandleni zethu, ikakhulu ulutsha lwakithi.
Lepho kanjani maZimbabwe amahle, mina igama ngu-Adrian Pirin, ngikhuluma ngisechiyomba ewange. Kambe pho sizofika nini bantu beZimbabwe? IZimbabwe kumele angaka pho yona idife izasithini?
Mina ngubhanda moyo ngiseplumtree. Hayi, ngiyayizwa indaba yama-South African, ngisebenze kakhulu lami lapha e-South Africa. Bona bathathela abanye abantu phansi, ukuthi ilizwe nje lethu liyehlula ukuthi linika abantwana umsebenzi, sikwazi ukuphila nje sihlukane nabantu beSouth Africa, ngoba hayi bandlululo lwabo ludlula lwabelungu. Kudala kwakungcono, sasizwisisana kusabusa amabhunu ngoba sibambene ukuthi silwisane nobandlululo. Kodwa hayi, abantwana kababe sefu bengabalwisi, balandela umthetho abangayi emsebenzini.
Ukhulumayo ngusonthani Nkomo. Ngisethembisa msakazi okubuhlungu msakazi, sinawo amaphemithi thina esanikezwa nguhulumeni, kodwa laba bantu kusho ukuthi ngenzondo abanayo, kusho ukuthi sonke sesingabantu abangafunakaliyo kuleli lizwe laseSouth Africa.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani? Khuluma noNgwenya la esandini eGoli. Mamaye sebeshintshile sebethi i-strike. Kulabanye abazosebenzisa ithuba le-strike ukulimaza abanye, basebenzisa i-strike ukuntshontsha, ngoba vele sisazi ukuthi bangabantu abanodlame. Kodwa-ke lokhu kufanele babekwazi ukuthi into abayenzayo i-South Africa iya ukuze nayo ibe nje ibhalanse ngamanye amazwe. Ngoba manje abantu basekhaya into kufanele siyenze enye ukuthi nje sibeke phansi idolo, uNkulunkulu sithanda sonke, lokhu kuzodlula, kuwumoyanyana nje. I-ANC yayitsheli zanu-P F iqiniso ukuthi manje sesikhathele ngabantu aloke bebuya la, ngoba silapha nje ngenxa yezanu-P F.
Ngoba enye into eliqiniso yikuthi la kuleli lizwe sesibaningi bantu, sesibaningi ongangokuthi esikolweni iy'ngane zethu zigcwele khona. Iqiniso yokuthi imisebenzi ayithatha mpela, kodwa asitsho ukuthi akuliwe. Kancane kancane bekufanele ukuthi ilizwe lakithi lilunge, ngoba uma ukhumbula sikhulele abantu beMalawi, abantu beMozambique bebegcwele eZimbabwe. So ukuwa kweZimbabwe kokwenza abantu bazidlula bazogcwala na, njengoba sesikubona namhlanje, kuyinto entsha kubo abeSouth Africa abangakwaziyo ukuthi vele izizwe ziyaphilisana. Kodwa thina siyakwazi lokudala sakubona vele, futhi azange sacwasa muntu ukuthi lo ubuyaphi, lo ubuyaphi. Yabo nje bona bese uyabahlushwe la ikuvila. Hayi, ufuna imali eningi umuntu engafundanga, ufuna imali eningi. Sina phela zokuthatha khona lokuncane kwa vele sihambile phela labahluphekile ngekwendaba.
Yebo, sormanani basakazi abahle abeStudio 7. Kungenzeka ukuthi uhulumende uyavumela into efana naleyi, ma kungaba labantu abatshayayo kumbe abafayo
besicela United Nations ifake ama sanctions kuleli lizwe ngoba kukhanya ngathi into yakhona seyijwayeleke kakhulu. Abantu beSouth Africa vele bona kabafuna ukusebenza eqinisweni lonke. Kumanje nje bahleli balandelana lotshwala, bavukela etshwaleni yomsebenzi. Batholakala sebethengisa imizimba laba babizwa kuthiwa ngomahosha, yomsebenzi abawufunayo, abafuni ukusebenza nje loko kuthiwa kuyasetshenzwa.
Ngoba lathi asisuke sivume ukubana imota lama-driver eSouth Africa zibonakale lathi kwawethu amazwe. Ngoba lathi singabantu qakathekile lathi njengawo. Sukona uma besala ukuthi babone amaforina kwelabilizwe lathi asifuni ukubabona kwawethu amazwe. Sezadriver kwiphakathi kwelizwe labo eSouth Africa kasaphumi ulaka lwabo ngolwezithutha ezingaziyinto eziyenzayo.
Igama lami uSibusiso. Ngoba imali esiyitholayo lapha asikwazi ukuthenga izindlu, asikwazi ukwakha imizi. Into esiyitholayo kuphela ukuchithekelwa yimizi mase sifika lapha siyehlukana. Into ezifana nalezo nje ukungcola nje ukukhona. Osiyami, ngiyacela ngamandla wakho ukuthi umuntu ngomuntu lapha aphuma khona, mhlawumbe abantu la kuma WhatsApp group la bebethintana be-update-ana ukuthi endaweni enje sukumane libaleke or sukumane licatshe lenze lithi lithi, kungabi negazi Nkosi yami elichithekayo. Ngiyabonga.
Ukungananzelela ku-transport industry, ngifake example njengeThekwini laphana, imota zizobe ezidonsa ama-containers ziyana ngama-foreigners kuphela, akula muntu. Njalo kukwenzakala ukuthi ufike ukuthi ikampani eyodwa, ikampani yinye isiqhathe ama-foreigners kuphela, not even one South African. So sesithi bona bayisebenza ngaphi? That's the question. Nxa sithi bona bengalungisa usipho lwabo oluselizweni lawo, right, bayelungisa ngaphi usipho abahlangana nayo? Bayelungisela phi? Nxa sebengasebenzisithi abasasifuni elizweni labo, we just have to move out, sibuyele emazweni ethu ngokuthula kuphela. Siyabantu bezo, yebo bancediswa lapho nalapha for independence, but kuonoko kodwa isikuthi ikongise kubangalungisa usipho oluselizweni. Njengezambia, iZambia nayazi khona ukuthi uyesebenza nje khonokho nje avele kabafumi aninangwamambasola ndesesaa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathuma liya ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane, abantwana abafunda emakolitshini eMelika bayisilinganiso samathumi amathathu lasithiyagalombili ekhulwini, 38%. Babikwa sebephuza kakhulu utshwala osokubangele ukuthi abanye befele engozini yezimota emgwaqweni. Ugatsha lwe-FBI eMelika luthi owesilisa ubulele abantu abayisikhombisa walimaza abangamathumi amabili lambili e-Odessa, eTexas ngomgqibelo. Ube yedwa njalo kasolunga leqembu lamalwecatsha. Kwezenzakala eMelika namuhla sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis ngokhetho oluzayo olokudinga umongameli kanye lendlela izizalwane seZimbabwe ezivota ngayo. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe ubona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ebuyela yini embusweni.
Ya, lapha kunzima. Ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo, bengizakutshela ukuthi ube ngasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele, kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona angithembi angagcine ebuyela sibili, ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la. Ngokomuntu lowo sowabulayo uzenzela umathanda futhi kubona laba abancintisayo ongaba la mandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphele umuntu ngubani. And futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu mhlawumbe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona katest akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzen i-nomination ngobani. Kodwa yena uTrump ose abantu abaningi lala babamsupporta kabasamsupporti katest ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, i-America i-trade kakhulu le-China. So sebulela amabhizimisi amancane la makhulu ikakhulu ama-farmers okuyiwa ibhesi yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibhesi ayelayo kayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu la mesithi engikwenzayo ukuthi singena kakhulu nxa sekubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe lawa ama-cities avela ngama enxa yangawo ephathi ethize let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha ama-Indian ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hhayi hhayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lot kuma-presidential but kumakhansila lani hhayi mina lami ngisebene ngakutshela iqiniso ngiphonga ukufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.
Lo mnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ngesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Ehlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni ngodlakela olubikwa lungaqhamuka namuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.